July 1st, nyaka wesi 19 lo. Kodwa ngaphambilini nyaka ophelileyo besi celebrate iminyaka yakhe engu-100 yokuzalwa. Yikho ke sihambe ekhaya eCape of St. Joseph lapho umdala akhulela khona. Senza umdlalo omkhulu wokukhumbula umdala, wokuthokozisa nje lokuthokoza labantu bakwabo khona labo bonke abantu beZimbabwe. Yikho ke lowo mdlalo kubuye abantu abangu-30,000 bezobona lowo msebenzi. Sithe sisuka lapho ke kwaba lo msebenzi eSouth Africa eWits University. Lowo msebenzi wawuyikuqala kwe-lecture series zokukhumbula uNkomo. Sathe saziqala ngawo ke umnyaka we-100 wokuzalwa kukaNkomo. Wahamba kuhleke lowo msebenzi lawo khona leWits ke saphendula saze ekhaya. Ngibona kwakusuka ngu-August ke lapho from June sokusenza imicimbi kamdala. Kwaze kwathi ngo-August ke saya eGwanda Joshua Nkomo Polytech lapho kwaba lenye lecture futhi. Sasesithi ke hayi ngomnyaka siza kwenza okuthiwa yi-lecture series. Joshua Nkomo lecture series.
Lonyaka-ke Mvuka Nkomo.
Lonyaka-ke sasesicela ihulumende ukuthi hayi bo besithakazelela umdala umnyaka wonke lo. Sokufika esigabeni sokuthi sivale umnyaka yakhe engu-100 yokuzalwa ngoba sasithethi na sizacelebrate from 7 June last year kuze uthi 7 June lonyaka. Sayilanda-ke ihulumende sakhuluma lamalunga ehulumende abadala behulumende ukuthi nanku umsebenzi kaNkomo uFather Zimbabwe cela ukuncediswa ukuthi sivale umsebenzi lo. Yavuma ihulumende-ke sasesithenjiswa ukuthi kuza kuba le-lecture e-university le-dinner dance lo mdlalo webhora khonale eHarare. Ukuthi size sikhethe ukuthi kuye eHarare ikuthi asikaze senze imisebenzi kamdala ngaphandle kwesigaba semathebeleleni. So-ke sakubona kuqakathekile ukuthi umuntu omdala njengoba wayengumuntu wayithanda ilizwe lonke leZimbabwe labantu balo bonke leZimbabwe owaze kwabangela ukuthi ebizwe kuthiwe ngiFather Zimbabwe. Sase kubona kuqakathekile ukuthi siye esigodleni esikhulu eCapital City ukuthi nxa sithi siphuma esigabeni sakomandebeni siye esigodleni selizwe. Hhayi kwavumelwana kwaba njalo. Ngolwesine-ke mhlaka-28 June iyenzakele i-lecture leyo yagcwala iholu yathi phamu yaphuphuma kuthiwa i-lecture hall 400 e-University of Zimbabwe. Leyo lecture-ke ibibanjwe ngu-Vice President u-General Dominic Wenga eyibambe njalo ube ngu-acting president ngaleso sikhathi ngoba umongameli upresident Mnangagwa ubehambile kwele-Tanzania. Hhayi lowo msebenzi la uhambe kuhle kakhulu owe-lecture leyo.
Nxa sikhangele khonapho Mvuka Nkomo, ubona zani uyakuthakazelela wena okwenzelwa umdala?
Siyazama ukuphathisana labantu bazana labantu bombuso and so on. Abantu bayaresponda ngendlela ethabisayo. Kuningi okusamele kwenziwe kithi. Okunye seHarare sakhuluma ngestatu. Istatu leso kumele sibe seHarare. So-ke kukhulunywe ngaso kukhanya i-government le izimisele futhi ukuthi leso statu sibe khona. So-ke kuningi akungeze sakusuthisa konke okungalingana umsebenzi kaNkomo ayenzela isizwe lesi. Okukhulu okungasithabisa kakhulu thina imuli kaNkomo ikuthi silandele imisebenzi yakhe lemfundiso yakhe ngendlela eqondileyo. Ngikutsho lokhu, uNkomo bekumuntu obethanda ukuthula, uNkomo bekumuntu obethanda ukuthi abantu behloniphane, abantu bezwana, bazwanane elizweni, bemele iqiniso. Yikho esingathi ukuthi nxa kusenzakala lokhu singathi hayi imisebenzi kaNkomo iningi eyenziwa nxa abantu begcina ukuthula bengali bengalisani njengoba kathe sisiya kuma-election kunje kuye kungabi lokuchitheka kwegazi. Lokho singathi ukuthi hhayi imisebenzi kaNkomo iyahamba nxa ilegasi kaNkomo ihamba singathaba kakhulu. Okubi nje ukuthi bona abantu bengahlalisani kuhle bengahlalisekanga ngixokozela kulo budlwamudlwawo hhayi kungeke kusithabise lokho.
Yes, singathi nxa sesigangela emulini baba Nkomo lapha-ke sembuza sibili ongani kujulile kambe ukhona yini ongathatha into kamdala athi laye sefuna ukuthi angene sibili kwezombusazwe kunyakaze la?
Baba Dube, umuntu onjengoNkomo umuntu oyabekelwe nguNkulunkulu emhlabeni okupheleleyo. Ngiyangithi mina ngingakhuluma ngabantu ngithi abantu okuthiwa ngoJesu, uJesu wayesibonakaliso sokuthi kulomuntu onjengoJesu oba khona oza phakathi kwethu emhlabeni ngesikhathi ngesikhathi. Obaba uNkomo labo baba uMandela, oMartin Luther King Jr., oMahatma Gandhi so on, yibo bona boJesu. So akula muntu ongathi yena mina ngizathatha intonga ngiyenze njengeNkomo. Hayi cha, ungathi wena ngizahamba ekukhanyeni owathiwa uNkomo, mhlawumbe ungathi njalo. Kodwa ukuthi khona kuyeke ukuthi ngithi kulo muntu ongathi ethatha intonga kaNkomo eyenze njengeNkomo, hayi hayi akwenzakali lokho baba.
Ye babuza sibili abantu babembuza ukuthi kati uNkomo usibangilizwe kati indaba engangeni sibili singazi ukuthi ungabaphendula uthini abantu onjani.
Bayasisa yini bona abantu ukuthi ngingeni phela ungazingenela baba kuyahlupha. Abantu bayafuna na ukuthi ngingene lowo msebenzi. Nxa befuna lowo msebenzi akukhulunywe-ke kukhulunyiswane sibone ukuthi kwenziwani. Usibake libizwa angakazisukumele ephomba ukusukuma nje ethi sethatha intonga kunzima lapha tu.
Ngiyakuzwa uvuka Nyongolo akutheleke abantu uphosa nje amabili amathathu ngamafishane sibili ukukhulumisa uZulu ngomdala.
Mahlabe Zulu ngiyazikhumbuza bekulilanga lika baba uJulayi fesi elokusishiya kwakhe emhlabeni lowo. Kodwa-ke ukusishiya kwakhe wasitshela ubuhle obukhulu kakhulu ubaba okumele ngabe siyakusebenzisa. Ubaba usifundisa into eziningi bantu bakithi, usifundisa ukubekezela, usifundisa ukuthula, usifundise ukusebenza. Yikho-ke ngiyathaba ukuthi mina ngihamba phakathi kweni lapha ngiyakubona nje ukuthi abantu balokhu besakhumbula inkulumo kababa, imisebenzi kababa and so on. Ngiyathemba, ngiyacela njalo ukuthi asithatheni inkulumo kababa enhle, imfundiso enhle siyisebenzise, singabobi ukuba ukukhuluma kuphela ukuthi umdala wathi, umdala wathi. Asikhulumeni sisebenza ngoba wasinika izinto zokusebenza, ithuluzi zokusebenza ngingasho njalo. Yikho-ke hhayi ngilethemba ukuthi sokuze kukwana inyaka engu-19 kale mkhohlwanga umdala ngoba xa ngiphakathi kwenu siyasiqophisane ngizwe ukuthi lithini. Ngilalele konke lokufunayo, ngilalele lokufisayo, kuza kuya ngesikhathi ukuthi senzeni kwenzakaleni.